VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 6 Mbimbitho 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifonele ngamapolisi zethu entambama. Basike sithi sibe bafonele mina, umlandu Ncube, Donation Kema, Felix Maka, and Raymond Kombe. Sike sifika laphana basike sithi bona kulabanye bena esibadingayo, basinika ama-results ethu bafonele. Basike sithi basikhetha umlandu wokwenza udlakela.
Kubotshwa inkokheli yebandla le-MDCT yakobulawayo elithumi lasithupha egoqela umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto edluleyo.
Ilontshi le ithi ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. Ipolitics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe. Sibe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu.
Abalwela amalungelo abesifazane eZimbabwe sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kwinhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zithi seziphilela evalweni ngemva kokuzwa ukuthi umkhuhlane we-Listeria usubulele abantu abaningi uvela ekudleni okugoqela ipoloni, i-Russian sausage lezinye inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo lamhlanje abophe inkokheli yebandla le-MDC elithumi lasithupha phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto lapho kulimele abanye abasekeli baleli bandla. Ababotshiweyo laba babalisa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda, ungumgcini sihlalo njalo wesigaba sakobulawayo kuleli bandla. Kuqhamuke udlakela emahofisini aleli bandla ngesonto lapho kade kusenziwa umhlangano ngenye inkokheli ebalisa umsekeli kamongameli inkosazana Thokozani Khuphe, isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu, lomqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe. Bonke laba kade besenza lomhlangano ngabaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla. Kodwa ababotshiweyo laba bayalandula ukuthi yibo abenze loludlakela lapho okwajikitshelwa amatshe abulala amafasitela ezimota lenye impahla kwalimala njalo abanye abanengi. Sixoxe lomlandu Ncube omunye obotshiweyo esesitokisini sebulawa Central Police Station lapho okuthiwa bazavalelwa khona okwanamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifonele ngamapolisi zethu entambama. Basike sithi sibe bafonele mina, umlandu Ncube, Donation Kema, Felix Maka, and Raymond Kombe. Sike sifika laphana basike sithi bona kulabanye bena esibadingayo, basinika ama-results ethu bafonele. Basike sithi basikhetha umlandu wokwenza udlakela phakathi komphakathi. Okulicala esibuyalayo thina sithi asikwenzanga lokho. Okusethusayo ukuthi sithe thina sisizwa lapha atshela ukuthi hayi lingakale ndawo besithole umbiko ovela phezulu. Njalo okusihlukuluzayo ukuthi kulabantu esibotshwe nabo abatshaywe ngu-Abednico Bebe lo-Whitney Zulu lo-Alfred Ncube balimele balencwadi zabodokotela balamadokhethi bareportile futhi khona ukuthi batshayiwe. Kodwa ibababotshiweyo uBebe uzibuyele wazingenela kantanti lapho emapholiseni wazifunela. So kusuka kusikhathaza ukuthi kambe umthetho usungenela yini ukhetha uhlangothi.
Manje bathi lizahamba nini emthethwandaba?
Kabakasitseli thina sithi mhlawumbe singahamba khona kusasa. Kodwa uyakwazi bayenelisa ukuthola futhi i-directive from above leyo abayitshoyo singahambi.
Kodwa kabalihlukuluzanga?
hayi ukuthi izinto zabasebenze khona ukuthi bavophe abantu abadilayo abale abareportileyo beyeke lo mamanga lelo abakhona konoko kuyasihlukuluza kakhulu.
Manje libangaki khona?
Silitshumi lane.
Like lakhulumisana lamagqwetha yini? Akhona amagqwetha alimelayo?
Ye, akhona amagqwetha asincedisayo sibili lapho. Into esihlukuluzayo ukuthi ungakhangela bonke ubukhokheli beprovinsi yakobulawayo yibo bubotshiweyo. Bonke okutho ukuthi kambe ubukhokheli bonke bade busilwa lethilidela amatshi.
Akula abavela kwezinye indawo ababotshiweyo ezingasokobulawayo?
Hayi, babophi ubukhokheli bakobulawayo bonke.
Hello-ke umnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo engukhansila wedolobho lakobulawayo ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesitokisini sebulawayo Central Police Station. Abalwela amalungelo abesifazane sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho olubizwa ngokuthi yi-50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abesifazane bakhuthazwe njalo ukuba base uhulumende idale lephalamende kanye labamabandla ezombusazwe lezinye inhlangothi zemphakathini emthethwandaba ukuzethesa umlando wokwehluleka ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezijonge ukuthuthukisa abesifazane elizweni. Bewuhaya ingoma eziphezulu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lezinye inhlangothi zonke zomphakathi emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Harare International Conference Center, HICC, wokwethulwa lumkhankaso kuyinyanga yokunanza imisebenzi yentuthuko yabesifazane ekambimbitho. Obe ngumhlonitshwa kiwo umlawuli wedale lephalamende, umnumzana Jacob Francis Mdenda, uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphakame balwele amalungelo abo agoqela ukuphatheka kwezombusazwe.
Lapha ngisho ukuthi omama kumele baphakame babe senkengeni yombuso ekukhokheleni eParliament, ekukhokheleni kumahlandlo wonke aqondane nokubuswa kwelizwe. Yikwesilutho lapha. Yikho-ke sicela ukuthi omama basebenze labo baba ukuze bathuthukise impilo yabo ekukhokheleni njengobomama.
Umphathintambo obona ngezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uchasisa ukuba kungani uqakathekile umkhosi walamhla lapho okuphawulwe umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuphatheka labo kwezombusazwe.
Ilontshi le itho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. It politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe. Libe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu. So ilontshi le iqakathekile, ibiza omama bonke ukuthi babuye bazejoyina i-decision making.
Umsekeli kamabhalane wedale lephalamende unkosazana Helen Dingane ulandisa ngokufuqe abohlangothilo besifazane edale lephalamende ukuthi basungule lomkhankaso.
Omama ikakhulu i-Women's Parliamentary Caucus bakubona sokudingakala ukuthi njengoba sesiza kuya kuma-elections this year bebona ukuthi abasoze benelise ukufika ku-50-50 representation ukuthi balingane labesilisa. Basebebona kungcono ukuthi beqalise ukuthi bekampeyinele ukuthi kube le 50-50. Yikho babhala i-manifesto le ukuthi omama bayisebenzise to advocate ukuthi omama balingane labo baba kuma-elections abuyayo konke awe-parliament lawe-local government.
Omela abakhubazekileyo edale lephalamende usenator Anashiri uthi lumkhankaso kakumelanga uchiye ngaphandle abesifazane lamantombazane akhubazekileyo.
Lapha sithi abakhubazekileyo bomama labo ngabafazi labo mama labo kabanikwe isikhundla ku 50-50 abakhubazekileyo lapha eZimbabwe i-15% yabantu bonke beZimbabwe. So sina sithi ku-50% leyo kakhube i-15% kaive reserved for abamama abakhubazekileyo ukuthi sonke sihambe ndawonye, sonke siphumelele njengelizwe leZimbabwe. So bomama abakhubazekileyo labo sifuna ukuthi babe phakathi kwe-50-50.
Abesifazane laba abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathembise ukusebenzelana ukuthuthukisa imikhankaso enje esithe yaphawulwa egoqela owe-Women's Manifesto, Women's Election, The Pledge kanye lowe-50-50 Advocacy Campaign. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zithi sezidlela evalweni ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-Listeria osubulele abantu abafika amakhulu phose amabili uvela ekudleni kwenyama ethengwa vele isilungele ukudliwa efana lepoloni lama-Russian sausage. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 bathi besabele ukuthi umkhuhlane we-Listeria kungenzeka sebelawo loba bazawuthola njengoba ukudla okutholakala kikho igciwane elibangela lomkhuhlane yikho abakudla phose nsuku zonke. Enkulumeni naye ethule kwabezindaba izolo umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Aaron Mutswaledi uthi inhlolisiso isenziwe ikhombisa ukuthi umkhuhlane we-Listeriosis uvela ekudleni okubalisa ipoloni, i-Russian sausages, Vienna's, lezi nyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa kwatholakala njalo emagumeni amankampani athile enza lokhu kudla.
We advise members of the public to avoid all processed meat products.
Kukhuthaza umphakathi ukuthi ungadli inhlobo yalezi inyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa. Kufanele bame ukudla lezo nyama.
Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Mesimvundla uthi besabele kakhulu abantu ababo.
Ingethuse kakhulu lami nginje ngoba abantwana bethu uma besikolweni sibalungiselela lokho kudla amapaloni abo maviana ochizi okuyizinto kakhulu ezidlula ukwenziwa ukuthi azikulungele ukudliwa. Okuyikuthi impilo zabantwana zisengozini kakhulu.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi sebesesaba ukudla loba yipi inyama.
Sesesaba ukuthi sithenga ukudla ngoba asikhona ukuzilimela sifuye isiphile emashopu. So lento mpela ingathi letha ukusaba okukhulu. Mina njengami sengisesaba vele. Njalo ngixwayisa abantu lami, qaphelani bantu, umkhuhlane ungene sizophela ngokudla okhiqizayo emashopu. So themba bantu ngoba sithembekile amashopu kanti wasibulalayo futhi.
Kusenjalo iZimbabwe siyethule umgoqo ovimbela ukuthengwa kwenhlobo yalezi nyama kwele South Africa ngenjongo yokunqabela ukungena kwalo mkhuhlane elizweni. Kodwa ke sizalo seZimbabwe kwele South Africa umnumzana Sifiso Khulumani ukhuthaza uhulumende ukuthi enze okuphezulu kwalokho.
Health department sicela ukuthi igququzele ngokusemandleni ukusiza umphakathi ukuze bephephe kule inkinga emalokishini, emathownship, emasuburb abantu yazi ngokusheshsha ngoba impilo is very important. We live life once. Please siyacela uhulumende.
Ngokwamanje uhulumende kwele South Africa uselaye ukuthi imihlobo yonke yalezi nyama ibuyiselwe ezitolo nazo zibuyisele lapho enzwe khona ukuze ichiswe ilahlwe. Igcwane elibangela lomkhuhlane litholakala kakhulu kwezemvelo ezibalisa umhlabathi, amanzi, isihlahla, inyama lokunye sikuthola ezinyamazaneni, ezithelweni kanye lempideni. Okwamanje kwele South Africa usubulele abantu abaphose bafike amakhulu amabili 180 wahlasela abaphose bafike inkulungwane eyodwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Ogusigaba sesibili senhlelo lapho esikhangela ukwenzakala kubandla leMDCT lamhlanje. Abanye abantu babona ngani imfakamnumzana Mogentswangirai yadalela ibandla alikhokhelayo alikhokhele okweminyaka edlula elithumi lasikhombisa ubunzima besithi ibandla leMDCT lahle langcwatshwa laye ngoba wehluleka ukulimanyanisa ngomnyaka ka-2005 ngesikhathi sokuhlubuka kukamnumzana Welshman Ncube labanye ayisungule labo ibandla le-MDC. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalolu daba ekobulawayo.
ELeZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni le-MDCT osekuchiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena uMui uMogentswangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule. Langesikhathi esaphila uMongameli Tswangirai bekusina lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kuchaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Miserambu iMushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledalele parlamente ebulawayo South, umnumzana Joshua Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Kube ngasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazange alandele isisekelo sombuso webandla labo. Njalo uTswangirai ngumuntu ade ngontando kayiphiso ngakhaya isikhathi kuphuma owelsman kuphuma labo Gibson bebanga into angaqedakaliyo ube ngafuna ukuphikiswa. Khona kokwenzakalayo kokuyezela ukuthi yena kade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza khona owaya ama-radical abantu bechabantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakuthi bekungasomkhokheli ade kulobuqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT uMui uTswangirai ubengahlukananga lowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe.
Kuyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikakhulu labo abakubandla likaMogentswangirai elalikhokhelwa nguMogentswangirai besithi yena uTswangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMogentswangirai ngazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqelwe kufika lapho bathiwa khona uWelshman Ncube Ncube ngo-2005 eHarare kuzochawa uMakhuphe kobulawayo. Kuzofika lakathesi langemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka abo-vice president ababili abagoqela uMzori loChamisa.
Evumelana labanye unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader uBaba Mogentswangirai contributed kakhulu kusituation yonale esibonayo ku-MDCT by adding ama-vice president amabili. But also kuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili. Babona ukuthi i-MDCT as a major player in the alliance bona ngokwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozani Khuphe lo baba uChamisa kathesi as things stand yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukaMui obulakho ukuphazamisa hashi umanyano we-MDC Alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakalayo ebandleni leli kusobala ukubana
ubaba uChangirai wesulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kufike esikhathini esithiya. Wehlulekile ukubuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye, njalo lokhu kuzaphazamisa amalungiselelo ekhetho, hhayi kuka-Alliance kuphela kodwa ilizwe lonke leli, ngoba ubudlwangudlwangu loba sebebutshengisa kuza-affecta abantu bonke eZimbabwe ejikelele, njengoba sesiqalisile ukubona abantu belimazana nani nani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi e-Afrika sakhela amabandla emuntwini, nanko ibandla le-MDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esilalo kwezombusazo we-Afrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona sekuvela kathesi kwi-MDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu, abantu labo nxa bengasefa amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhubeka njani.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi, lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe, abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda lamhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lephalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi umuyi uTsvangirai avuke abone okwenzakalayo, kodwa isisekelo sombuso yiso esingamela ngoba ngeke asavuka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Leso bekuyisigaba sesibili senhlelo ezinhlanu lapho esikhangela ingxabangxoza esiyehlele ibandla eliphikisayo ele-MDCT ngemva kokubhubha kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhele leli bandla okweminyaka phose elithumi lathoba minwembili. Lingakhuthwa isigaba sesithathu salolu hlelo kusasa lapho esikhangela ukuthi kuyini okungafundwa inkokheli ye-MDCT ngobukhokheli obulohlonzi bukamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo owamanyanisa uZulu wonke weZimbabwe ngesikhathi sakhe.
Yebo, 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 mzwakazi omuhle. Mina ngumike hobe umsakazi weStudio 7 ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lobasakhulayo olwezi connection ngo-8 ntambama lamhlanje. Kuhlelo sixoxa ngokuthuthuka kwabatsha, sibona ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla le-MDCT njalo abe nguye ozamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho lwalonyaka encintisana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu sekulethe idlabuzane abasakhulayo beZimbabwe ukuze bafise ukuba sezikhundleni zaphezulu kunhlangothi zonke zempilo, kungaba kwezombusazwe, kwezamabhizimusi lezinye. Uyakujabulela na ukubona osakhulayo esiba lesikhundla esiqakathekile kanjalo? Kuyakunika idlabuzane na lokuba lesifiso sokuthuthuka lawe? Nanti thuba, ngena kuhlelo usitshele. Thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyebulenjini kuFacebook.
Ake sizwe udaba luveza umbono kahulumende weleMelika.
Amalwecatha awe-ISIS kwele Syria lakwele Iraq aseyehlulwe ngamabutho akwele Iraq Syrian Democratic Forces lomanyano we-Global Coalition to Defeat ISIS. Izigodlo zamalwecatha la sezibhidlikile kuthi-ke njalo lohlelo lwabo lokuthatha ngodlame umhlabathi wamazwe atshiyeneyo soluvinjwe ngamabutho. Kodwa-ke lokhu akutsho ukuthi amalwecatha la asephelelwe ngumphako. Lokhu ezimisele ukukhahlameza abantu emhlabeni wonke jikelele. Obona ngezokulisana lamalwecatha u-ambassador Nathan Sales wakwele Melika usanda kutshela umhlangano ohlolisisa ukulisana lamalwecatha awe-ISIS ukuthi amalwecatha la asedinga ezinye indlela zokulwa njengoba ebhuqwe ngamabutho kwezokulwisana ngezikhali ezijeneyo. Uthi ukulisana le ISIS akupheli ngoba sokungena kwelinye ihlandla njengoba amalocatha la asebuyela emazweni ajiyeneyo efuthelene njalo edlelana lezizalwane zamanye amazwe lapho ahlasela khona engekho enkundleni zokulisana ngemibhobho. Uthi kulabantu abaningi abafisa ukulwa labo hulumende babo besemakhaya abo bengazange baye kwele Iraq, Syria lamanye amazwe aziwa ngokuthi athandwa ngamalocatha. Uthi lokhu kutsho ukuthi sokumele balwisane lamalocatha emphakathini, kuvezelwane imibiko ngasese, kukhulunyiswane ebulenjini be-intanethi njalo kwenziwa okunye okuningi okokulwisana lamalocatha la. Wonke lokhu kungenziwa kusetshenziswa iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele obizwa ngokuthi United Nations Security Council Resolution 2396. Kunenge okwenziwa ngaphansi kweziqondiso lezi okugoqela ukuba logwalo olujulileyo olulamagama amalocatha, ukuvalela entilongweni amalocatha lokuvimba imali okumele isetshenziswe ngamalocatha.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende wele Melika. Ukuvinjwa kokuthengwa kwenyama ephekiweyo efana lamasochisi lepoloni okuvela eSouth Africa kungaphazamisa na umnotho welizwe leZimbabwe. ELeSouth Africa kunye leZimbabwe aphansi kwezivumelwano zokuthengiselana kumanyano weSADC awe SADC Free Trade Area. Ukumiswa kokuthenga inyama lokhu sekuthiye osomabhizimusi abaningi abathengisa inyama leyi sebethenga elizweni leZimbabwe lapho ebikwa ilentengo ephezulu kakhulu kulaleyo eSouth Africa. Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga emazweni zithengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, uthi ayisatholakali linyama ezitolo zeSouth Africa kulandela isinqumo sikahulumende.
Sijelile amalunga ethu thina ukuthi bengathengi izinto lezi efana nabo sausages, ama rations, lokunye okulistile ezingavunyileyo ezicabangelwayo ukuthi zingayenza ukuthi umkhuhlane lowo ubambe abantu. So iqiniso umkhuhlane lowo ukhona plus abantu bayafa abakhe bachiya plus isupply yakhona vele ayisekho vele.
ELeZimbabwe libe ngelinye lamazwe angomakhelwane beSouth Africa agoqela iMalawi leMozambique asemise ukuthengwa kwenyama yakwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane weListeria. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mpela umnotho weZimbabwe uzaphazamiseka kancane kulandela ukumiswa kokuthengwa kwenyama.
Ya umnotho vele nxa uqondane lempahla ezithengiswa ngaphandle ezithengiswa ngaphandle kwelizwe lezimpahla ezingena ngaphandle kwelizwe vele kuyaphambanisa ngoba abantu ama-business persons ama-business persons bana baye bevele beqondane lokwenza imali lama-commodities akhona. So ngibona ngathi ye kuqakathekile ukuthi uma kungaba lo mkhuhlane kubhanwe kodwa ye kuyaphambanisa.
Umkhuhlane we-Listeria lo waqala nyakenye kwesinye isikolo seSoweto kodwa kwathatha inyanga ezimbalwa ukuthi kwazakale imbangela yawo lokuthi uqhamuke ngaphi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezilazo. Kumotshwe inkokheli yebandla le-MDCT kobulawayo elitshumi lasithupha ebalisa umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.